Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 28/04/2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti?
Ekholelwe ukuthi umuntu wayesuka kwelinye ikona esiya kulelo khona wayehamba sibili mhlawumbe esuka ngesuka kubo 10 kilometers ukuthi ethatha isithuthi kulokuthi bekuba sendaweni engani isesenta.
Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semaNdebeleni.
Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadadi amaqhawe akithi nje wonke ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa.
Lamhla silengxoxolo nobhala jikelele welinye lamacele ebandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo ngokwenzakala ebandleni leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kusiyavalwa ihlandla lakuqala lokubhalisa amagama bekulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisileyo esigabeni lesi nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Sixoxe lomela iBinga South edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi kungaba kuyini okubangela lokhu.
Lokho kuliqiniso Gande ukuthi inombolo zethu eMathebeleland North okwakhathesi kaziphumanga kufezi yakuqala le kaziphumanga ngendlela kade siyikhangelele. Ngoba ngokukhangelela kwethu inombolo bekufuze ukuthi ziqanse ngoba kube labasakhulayo abaningi akade mhlawumbe bengabhalisanga ngomnyaka ka-2013 akade sebefikisile iminyaka yokuthi bebhalise ngalesi sikhathi. Kodwa inombolo zethu hatshi zehlile. Ngingakupha nje umzekeliso weBinga as a district ehlanganisa ama-constituents amabili iBinga North leBinga South ngo-2013 besihlezi siku-63,000 abantu ababebhalise ukuvota. Kodwa khathesi kusiyafika ngemva kwayizolo lapho okugcine khona i-phase 1 lay ngikhangelela ukuthi inumber zeBinga district ama-constituents omabili ingabe nje ibe phansi kumbe phezulu endijana kwe 60,000 okutsho ukuthi sehlulekile ukufika ku number ka 2013.
Kanti vele kuyini okungaba kubangele lokho?
Okwakuqala nginanzelele ukuthi khona abezithupha labana abaqala ukudlula kwakufuze ukuthi bebe yibo ababehamba phambi kwalaba abe-registration abokubhalisa. Indawo ezaba ku-phase 1 zahlangana nokunzima ukuthi i-department ya-registrar yathi ngena laphana yangena isithi yona iyabhadalisa izithupha. Ngesikhathi sekulungisisa lokho uhulumende kwasekudlule amalanga akwana amaviki amabili mhlawumbe abantu labana vele sebesukile kwamanye amawadi. So lamawadi amaningi alabantu abalokhu bekhala ngezithupha abalokhu bakhala ngama-birth certificate isizathu kuyikuthi labana abantu bafika bebhadalisa bona uhulumende wakumele ukuthi.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele ePhalamende ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eyeZEC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North and South, Ekurube North, Emount Darwin East, Le South, Le Rushinga, Emotional and East, Uzumba Maramba, Maramba Pungu, Uzumba, Murewa North, West, Le South, Emarodera East, Le Central, Emotional and West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Eben, Emachabeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuza, Emachabeleland South, Ematovo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasano, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisayo ebevota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu ithe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Minyaka yonke ngayona le inyanga inhlanganiso yamasiko eyemhlahlo wesizwe sikaMthwakazi iyananza impi yeGadade engenye yezimpi ezokugcina ezenziwa ngamabutho enkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Lo umnyaka umbuthano lo uzananza amaqhawe wonke jikelele awesigaba sikaMthwakazi. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano.
Ake ngiqale lapha, mina ngingugumete uZwelibanzi, induna yakoMthwakazi. Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadade, amaqhawe akithi nje wonke apho ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa, okuyikuthi ke sixoxa bonke abantu bakithi abalapha koMthwakazi babe khona. Siye sayenzela kobulawayo manje senzele ukuthi mangabe sifika lapha bangabe besedlula besiye emanxeleni besiya kuthi, ngoba silabadala phakathi kwalinto, abadala basuka babuye babe khona, manje kuba nzima ukuthi baphume bahambe. Abe abangaphandle bonke South Africa botshana langaphe ngaphe siyabancisa labo ukuthi babe khona ngaleso sikhathi. Siyadinga ukuthi uMthwakazi wonke nje igwaqa.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Mina angikatholi kahle ngaphakathi, kodwa-ke zikhona impela. Ngiyacabanga ukuthi ezika-City Council ezikahulumende bengingakatholi kahle ukuthi yiziphi laziphi, ngoba basemkhankasweni wokuthi ba-invite abantu nje wonke babe bekhona.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umcimbi lo uzaba kusenziwani?
Cha, umcimbi nje kuhlangana sikhumbula amaqhawe akithi wonke akhona, mhlawumbe lokusitshela ukuthi ngobani, ngoba ingane zethu azibazi abaningi, azikwazi lo mlando wakithi. Yiwe siyabe siwulanda nje umlando ubophuphu ogadade abazinduna zonke indawo zakithi siyabe sizibala nje ngokuhlangana kwazo, ukwenzela ukuthi sikwazi ukubeka phansi njalo ube semlandweni ukuthi laba thi naloba singathi ngesesidlule emhlabeni bahlale beyazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba manje into zethu zonke ziyalahleka ngalesi sikhathi sanamhlanje.
Labo ke abafa ngempi yokugcina le eyalethu uzibuse liyabakhumbula yini?
Babe bekhona ngaphakathi esweni kakhulu, bona abadlula emhlabeni abakhothomayo njengomqabuko, ngababala bonke nje abadala, Edward Omhambi, babaningi abantu bakithi abadlula emhlabeni ngale nto yempilo. Cha, ngiyagqugquzela nje abantu bakithi ukuthi mhlawumbe ubuthana kwethu mangasihlangene kuzasisiza, ngoba manje abantu bakithi laba abaphansi babebona ukuhlangana kwethu ukuthi siyakhala, ukukhala kwethu sikhumbula zonke izinto zakithi ukuthi kazibuye kithi. Labo basivulele izindlela, lokho esikwenzayo qhubekele phambili, esikuphazamisayo basixolele, ngoba singabantwana siyacela ukuthi kwenzeke kahle ngendlela eqondileyo.
Leyo ke yinduna kaMthwakazi eseSouth Africa uMnumzana Zwelibanzi kuMede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafo bembula.
Yekudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje engisefilabusi lapho engixoxa khona lesakhamuzi sakulendawo uMnumzana Mayibongwe Msimanga ngamalungiselelo okulima. Ngiyawamukela kohlelo Msima.
Hayi, nami ngiyabonga abantu bami.
Sebeqalisile ukulungiselela ukulima abantu abanenge endaweni ezichiyeneyo njalo selike lana izulu. Khona ngapho eFilabusi kuyini okwenzakalayo?
Sesiqalile babantu kameli ukugebha iziduli sithwala lemiquba njengoba nje namuthi izulu lisina lapha eFilabusi ukhangelela ukuthi siyabe sesichithiza imiquba esebe sesithwalile leziduli ukuze silime kuphumelele kulokhu esebe sesikulimayo abantu kameli liyakhiza njengokuthi ingcema sikhangele ukuthi emavikini ezayo kuyabe selimile kakhulu ukuze silime njengendlela esalima ngayo ngomnyaka ophelile.
Baningi asebefaka imiquba.
Baningi sibili kakhulu sibili abantu kameli.
Ukubiya liyagamula izihlahla kumbe liyathenga amawaya lifensele?
Siyathenga amawaya but imali zesuka zibe ziningi kakhulu okungangokuthi sithenga amagumpholi nje singaqedi izihlahla but siyagamula izihlahla sithenga amawaya kodwa imali ziyaqhubeka zisilela okungangokuthi sithenga amawaya ayeneleyo sibe sesigcina sesithatha amahlahla ngoba imali eZimbabwe zingadola kade.
Inhlanyelo ke iyabambeka yini?
Inhlanyelo iyabambeka but abanye bayayiswela ngoba imali zingatholakali.
Wena suthengile?
Mina sengizamile kodwa ayiyeneli ngokuqondileyo.
Ngeyani oyithengile?
Ngeyomumbu babantu kambe ngicabanga ukuthi ngeyizulu lingana indlela ngomnyaka ophelileyo.
Ibiza malini yona?
Echipile yangkhona sithola ngamadola emelika ngaba ngu-28, okusho ukuthi $28.
Lizulu elidumayo leli?
Lizulu kodwa noma liduma abantu bameli kodwa alilo okuqondileyo.
Mhlawumbe lisendleleni liyeza, angithi siyaqala nje isikhathi Msima.
Lisendleleni liyeza, sililindele kodwa leke lidume so lingani.
Khona ukulima lilima ngani, ngamathalakita, ngenkomo, ngamadonki?
Ngenkomo abantu bamehlanganisa lamadonki.
Ziqinile yini inkomo?
Lo nyaka kungcono ba ngomnyaka ophele izulu limile babantu kamele kungangokuthi sikhangele ziqinile sinxa sithi siyazikhangela ukudlula iminyaka leyinye edlule ngoba izulu belingani.
Kahle kahle khona kuyini elikulima kakhulu khona ngapho eFilabusi?
Ngumumbu.
Amabele ke?
Amabele sike sawakhangela ma singakhangela iminyaka engaba mithathu kumbe emine edluleyo ikhe besikhangela khona emabeleni kodwa thina sazijayele ukuzilimela umumbu.
Ngomnyaka odluleyo bayitshayile inala abantu abanengi, wena wenze njani?
Mina ngikhangele ukuthi ngithole amathana angafika angu-4 kusiya kwangu-5 kuphela.
Bengawukudla wonke ilemuli kumbe amanye uthengisile?
Amanye ngithengisile, bengingeke ngize ngiwadle wonke aphela.
Nxa uthe wathengisa kanjalo uyayithola yini imali yokukhusela imuli kahle kahle?
Ngiyayithola kodwa angiyitholi yenele ngoba eyinye iyaphuza ukubuya, ngithi sengiyithola sengidala izikweleti ezinye.
Uyabe uthengisele ngaphi khonapho ku-GMB?
Encane yangikhona bengithengisele ku-GNB kodwa eyinye ngithengisele abantu ngoba noma silima sibo bonke esithi singalima sithole.
Hayi khona kunjalo Msimanga. Sikhangele indaba yokuvundisa umhlabathi, ukhulume ngokuthi lifaka umquba. Imvundiso yokuthenga yona i-fertilizer liyayithenga yini, liyayifaka la?
Siyayithenga babantu kameli kodwa imali zokuthi zithenge eyenelayo ayiyeneli.
Ibiza malini yona?
Angakhangelisisi ukuthi ingabe isenza malini. Mina ngizazela okweminyaka edlileyo, okwaliminyaka angikakhangelisisi loo nto kameli.
Hayi, siyabonga Msimanga. Ngiyalizwa mpela liyaduma ngaliyana ngokuqina liqinile lilime li-Chinala.
Hayi, yikho esikukhangele liyasazi kumbe lizaduma liphinde lihambe abantu kameli.
Hayi, liza kuna Msimanga. Siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga abantu kameli.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lesakhamuzi saseFilabusi umnumzana Mayibongwe Msimanga. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ngukama.
Amen.
Ay, siyabonga ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamagcele ePeople's Democratic Party ePDP. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyabonga.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kuhamba njani ebandleni njengoba sibona ukubana umnumzana Tendayibiti yena uthi elokhu ekhokhela ibandla.
Ah, lezo sokuzindaba ezindala kakhulu. Sokwadlula lokho. Abantu bezimbabwe sebekhangele okutsha ukuthi siyangathi. Umbango phakathi wethu kawumelanga uthathe isikhathi uqedele abantu bezimbabwe isikhathi sabo. Savumelana ukuthi siyehlukana. Basuka bahamba, bakwamukela ukuthi bahambile. Sesilomkhokheli omutsha nayo lebandla lakhe. Ngxaye lebandla lakhe, lathi lebandla lethu. So kanibona ukuthi ungaba yinto esingabe lokho sisakhuluma ngayo nalamuhla. Abantu bezimbabwe sebefuna ukubona ukuthi kanti siyangaphi njengoba kumnyama phambili kunje.
Manje njengoba lavumelana ukuthi liyehlukana kungani ibizo lebandla lokhu lifanana laleli elikamnumzana Tendayibiti?
Hayi, ukuthi amabizo ayafanana ngumbuzo kumele awuphendule yena ngoba nguye owathiya iparty wasuka wayajoyina enye iparty. Ngumbuzo angawuphendula yena, thina kasingeke simphendulele ukuthi kade wahamba waphinda wazama ukusebenzisa ibizo lethu ephathini na ekwenye iphathi. So hayi, lokho kumele kuphendule yena, thina angeke simphendulele.
Ukubambana kwamabandla ukwenza umanyano kungani yiko okuxabanise amabandla, lina likubona njani khona?
Ya, lapho ubuza into enkulu. Kube ngumnyama sibili kabhanana ukuthi ngesikhathi kufanele amabandla azembusazwe asebenze ndawonye, kudale udwetshu, kudale ingxabano, kwenziwe ibukhokheli obukhona. Nxa lihlanganisa abantu, abantu bayabuzwa, abantu kuyakhulunywa labo, abantu kuyavunyelwana. Awufiki ufuqa abantu njengekredita nje uphonge ufuqa ngathi ufuqa izini uthi wena sokuyilokhu. Kade silapha seliyilokhu. Hayi, abantu abakufuni lokho. Kufunakala idemokrasi, kufunakala ukubambisana ndawonye, ukuze sizwisisane ngokuhlala kwethu, ngokusebenza kwethu. Lokho kuyenza ukuthi amaphathi asebenze ndawonye. Kodwa lokho okwenzakeleyo kudalwe ubukhokheli obusuke bakhangele ukuthi bona buyatholani. Hayi, mina nxa sengithole isikhundla lesi, kumbe nxa ngizathola isikhundla lesi, kasiphonge ukwenza ungasabi lendaba labantu, ungabi lendaba lozulu. Abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi abakhokheli abantu abagamileyo, bayakwazi ukuthi abakhokheli njengoba sibabona umgabe ukuthi baganga okungakanani. Sake sababona umgabe bedilize izaphu, beginya izaphu. Abantu bayakwazi ukuthi izinto ezinjalo zimbi njalo kabafuni ziphindwe. So yikho kusuke kwadala inkenenkene yonale. Kodwa hhayi, ngithanda ukwazisa abantu bezimbabwe ukuthi hhayi, sisiyaphambili sokusetshenzwa.
Ngokubona kwakho, kuyini okungenza ukuthi ama coalition wona la amathathu asekhona abambane?
Kuzadinga ubukhokheli, ubukhokheli obuphezulu, abantu abazakuthi thina hayi, Zimbabwe first. Kasike sikhangeleni ukuthi singaqhida njani uduko lweZimbabwe. Singakhangela njalo kuzakuthi i-coalition yekhodi ekhokhelwa candidate yakhona u-Elton Mangoma, i-alliance MDC ekhokhelwa nguTswanirai, i-Rainbow Coalition ekhokhelwa uJoyce Mujuru. Sikukhangele ukuthi singakwenza kanjani. Kodwa kudinga ubukhokheli not obu-myopic, not ubukhokheli obufuna ukuthi mina yini yini kuphela, le party yami yini kuphela. Hayi, kufuna okuvulayo.
Khona okubangela ukuthi amabandla la okwakathesi engahli abambane, i-coalition ibe inye, kuyini kahle kahle?
Kuningi khona okwenza ukuthi kungabi lula ukubambana. Kodwa loba kunzima kungakanani, kufanele ukuthi abantu babambane. Ngoba uhlupho olukhona eZimbabwe, uhlupho le-economy lwendlala, elokudubeka elokuswela imisebenzi lokuvalwa kwamafekthari elokuswela imali lolo hlupho yilo kumele lisitshele njengabakhokheli bonke ukuthi hayi asisebenzeni ndawonye kodwa wakathesi abantu basazwana amandla kunabanye abathi athina silabantu abaningi yikho kumele kulandelwe thina hayi thina seke senza lokhu emuva ngale sile history yokwenza lokhu yikho kumele elethu ilizwi libe ngeliqatha ukuthi thina sikhulume thina kulandelwe thina zonke lezi zinto ziyavimbela ziyimigoqo ukuthi kungabi le grand coalition.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga abalaleli.
Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo owayengumphathi ntambo. Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele webandla le People's Democratic Party EPDP. Ebesikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi abesifazana emaphandleni baqhube njani ihlandla lakuqala lokubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR. Asizweni ukuthi silobani ecingweni.
Ibizo lami nguBusina Graha, ngisegwanda North, ngisesigabeni okusayisikile eWenlo. Ngisebenzela i-organization e-Women Development Association Kingsbat. Sina ngapha esigabeni sethu eGwanda North, ihafu yeGwanda North, asikayitholi i-BVR ukuresesa lokuya. Imitina ayikathi sifundisa abantu ukuthi balindele ngoba kuthiwa umuntu oza kuresesa kumele ayithatha incwadi yakhe ukuthi uhlala kuleyo ndawo ayithatha kubani isobhu. Ngokuhamba kwethu sifundisa abantu sesibona ukuthi i-education leyo imfundo leyo ifuna ukuthi ifike sokuyisikhathana kuthi ifuna ukuyifikeka ngesikhathi esisemuva ngoba abantu abakazi ukuthi kungani besuse kuleyani reja endala leyani besizele sivota sivota sikhulu kwehlukene ngani phakathi kwakho lokho esisizekeleyo. Sizama ukubatshengisa ukuthi ha-a sikhathesi sizesiqalisa ngemitina sesize lathi kwamanye amazwe ukuthi singasincedi ukuthi sivote ngoba sihlala sithi kulamabhosi yakhe somabili bobaba bethu abafayo. Mina ngomnyaka olwana sivota ngo-2000 okokugcina elamibizo kafisa totally ingekho avota kanzima athi ukuthi kathi kungani mina ngangizele ngivote lokhu engafika ngo-1980 ivota amavoti esengekho. Kubantu badinga ukuthi i-voters education leyana ngayiya iyanzisa sibili isikhathi kwezeukuthi kwakufanisa ukuthi sezwe ukuthi ngokubhala kwethu i-constituting ifo sokwenze sangisazizwa lokuthi sisinte ngale laphade amabhuku lana akade sila
labo eselibatshelile bangani bayakuzwisisa lokho.
Ye labe sembatshelile kusukela ngomvulo bentokho engihamba mbatshela hayi bazwisisa sithi ukuthi kumele sivote kube sokusiba lalaba abanye abantu abangathi ngabamapolitics abanye bathi hayi lokho yinto yokumkhansela kwathi zamusa sithi hayi nina kangikhulumeli ngokuvota ngikhuluma ngokuthi umuntu abe kurejista kurole yerejista. Sina ethu organization vele kanti ngizokuthi sebenza labomama ena leyi ukuthi batshene ukuthi sesishintsha kathesi indlela esasivota ngayo sesiqalisa indlela yokuthi siregiste kusa akukhathalekile ukuthi wako aregiste kodwa hayi labe sengihambe ngabo kungani sebefuna ukuzisisa ingxaki engenjengani ngiyazikhathaza ukuthi asilatransport esigothisa yonke indawo sihamba imango emsikeni ngoba sihamba ngenyawo.
Kodwa bona omama babuye emhlanganweni yenu
umsebenzi besiwenza ukuthi sise beneficiaries kusuku wathi abantu abangama 300 abantu ezisilalela ngomvulo ekile sokheli endaweni yesu sithole inkokheli ezingu 14 yesilalela bengibize lokhalizi abantu besu sibila abantu abangu 100 izakhamuzi ikhuthazo yabantu bakithi basegwane ikakhulu ngisikulela kubobaba labomama labatsha laba abeyibe sesibakhangelela ukuthi ibesiba isikhangela ikusasa labo ukuthi bantu bakithi asihambeni ngobuningi bethu siyeregesa sihambeni ngobuningi bethu sibuze sibize labangani bethu ukuthi ake siboneni ukuthi i-GGR ngalokho kade sikhala ngakho ukuthi sibona izinto ezingazisuliyo sizasiphathelani yona bona lo umnyaka
liyadibana lalo yini ihlupho loluyana labantu abangalancwadi zokuzalwa kumbe izithupha njalo kulo sizo elilitholayo
ngihlangane lomunye umama obuye wazatshele ngofisinyane wathi waselwa umntanakhe uthezelwe ngumntanakhe elabantwana unedesi certificate kamama kanina wabantwana kulapha ulencwadi kasobhuku kulencwadi yevela esikolo lapho abantwana abafunda khona bamthile amadesi certificate asesizeze endaweni yesizeze kuwhat ewindow bahamba edinga lapho okwabe kwahlatshwa khona abantu abakhe ijeliseni yokuthi bayethini mina ngokubona kwami bebona ngoba nxa ngichele idesi certificate yomuntu ngaya kusobhuku lowalapho engalahlela khona umntanami wasela khona esikolo lapho engifake khona abantwana isengizibuza mina ukuthi kati iklinika lama-desi certificate sokuhambelana njani izanithala ikhanda uzamile eklinika eklinika bathi hhayi thina singeke sikunikele sabahlabasile abantu abakho kodwa ngokuthi abazalelanga lapha asikuniki sekoba abantwana babhala i-desi nxa engalahlela i-certificate kamali
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Josephine Majaha oweGwanda North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Hayi ke siyabonga uSithandekile Mhlanga. Awubuthele kancane ke ngikhiphe ibhabhalazi ingoma esigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangela inhloko zendaba ebesilazo. Kanti kungani uZulu wesigaba seMandebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba seMandebeleni lamaqhawe eGadade. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.